Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 22 kuNhlolanja 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abanye abarepresenti respondents bathi khona khona bafuna imali ekademedi ifakwe. So i-court yasisithi hayi hamba ninikeze ngisindaba zemali.
Umthethwandaba we-Supreme Court usukhiphe kuluhlu lwawo udaba lwamalunga awe-CCC aphikisa amabandla amandla okubaxoshisa edala lephalamende kamnumzana Sengezo Tshabangu ozithi ngunobhala webandla leli.
Izibambano lezi ezinhlalo esizifakileyo, esinye simele abantu ababulawayo, esinye simele abantu ababaxatshisayo, esinye simele omama abarethwayo.
Abenhlanganiso eyibhethu likaZulu bamanyele lenkokheli zomdabu, amabandla ezombusazwe, abenkolo, inhlanganiso ezizimelele loZulu ukwakha elinye ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngumbhuqazwe wegugrawundi. Sokuludaba egudwini okuzenelwa libandla leZANU-PF elithi lifisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni okwehlandla lesithathu i-third term. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethwandaba waphezulu oweSupreme Court usukhiphe kuluhlu lwawo udaba lwamalunga ebandla le-CCC aphikisa amandla okubaxotshisa edala lephalamende akamnumzana Sengezo Tshabangu ozithi ungunobhala webandla leli. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba amalunga la ehluleka ukubhadala imali efika inkulungwane ezinhlanu $5,000 edingakalayo ukuthi lwahlulele lolu daba kulumthethwandaba. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Udaba lolu luza ngemva kokuba umahluli we High Court uJustice Munamato Mtevetsi wanquma ukuba uTshabangu wayele mvumo yokuxotshisa amalunga e-CCC edale lephalamende. Lokhu kwenza ukuthi amalunga la alufake eSupreme Court bephikisa ukuxotshiswa kwabo besithi ngabamazi uTshabangu. Kodwa udaba lolu kalusatholiswanga namuhla ngoba abahluleli uJustice Elizabeth Gwawunza, uJustice Antioneta Gubaba noJustice Alpheus Chitakunye bathe idale labo kalizange lithole inhlawulo efunakalayo. Elinye lamagqwetha amela uTshabangu umnumzana Ngqobani Sithole uthi amalunga awe-CCC azikhanzinge ngamafutha abo.
Lokho esidinda ndawonye.
Kodwa igqwetha elimela amalunga ebandla le-CCC unkosikazi Amanda Ndlovu uthi kwaba lokuphazamiseka kwendlela amagqwetha lawa akhweza ngayo udaba lolu.
Abanye abarepresenti respondents bathi khona khona bafuna imali ekademedi ifakwe. So i-court yasisithi hayi hamba ninikeze ngisindaba zemali.
Unkosikazi Ndlovu uqhubeke esithi sebezamelela lokho okuzacelwa ngamalunga e-CCC. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Jameson Timber okhokhela elinye icele le-CCC. Okuphume edale leli kutsho ukuba lokhu kumisiwe ukuxotshiswa kwamalunga ephalamende udaba loluze lulungisiswe yimthethwandaba yaphezulu. UTshabangu waxotshisa amalunga edale lephalamende amaningi kwaqhutshwa ukhetho lwama-by-elections awavinjwa lidale le-High Court ukuba encintise ukulandela okwacelwa nguTshabangu. Icele le-CCC elahlanyukelwa ngumnumzana Nelson Tshamisa okwamanje selikhokhelwa ngumnumzana Washington Ncube nabanye ababili lakha phansi kukhetho lwama-by-elections kwanqoba endaweni eziningi eleZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu bamanyele lenkokheli zomdabu amabandla ezombusazwe abezinkonzo inhlanganiso ezizimelele lozulu ukwakha ilitshe lesine lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi. Bahle bathatha leli thuba ukuphatha umthandazo wesikhumbuzo wabantu abagongodwa livio lebutho ele-5th Brigade elalilolongwe kwele North Korea. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Minyaka yonke mhlaka 21 Nhlolanja kuba lombuthano okunanza abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi oqoqwa ngabe ibhetshu likaZulu. Izolo kusungulwe umsebenzi wokwakha ilitshe lesine lokulungisisa elinye elabhidlizwayo ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa duzane lalapho okwabulawa abantu abaningi eBhalakwe. Umabhalane we-ibheshi likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uchasisa kabanzi ngomsebenzi wabo wokwakha ilitshe eBhalakwe.
Izibambano lezi ezinhlanu esizifakileyo, esinye simele abantu ababulawayo, esinye simele abantu ababacatshisayo, esinye simele omama abarethwayo, esinye simele ithotsha, esinye simele imizi yathiswayo.
Evula okusemthethweni ilitshe eBhalakwe, unduna ngwemnyama Fuyane ubonge inhlanganiso ye-ibheshu likaZulu ngokuzobakhumbula esithi iningi labanye abalele eBhalakwe ngabasuka endaweni ezikude.
Abantu laba abadlula la abazange bekhethe ukuba la, simile khona mhlambweni ukukhuluma nani azange likhethe ukuba la.
Umkhokheli webandla lezaphu uMnumzana Sibangilizwe Nkomo obesembuthanweni lo ubike ukuba abasuthiseki ngendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokukhumisana umlotha ngombhuqazwe wegugurawundi.
Thina siyizaphu sifuna ukuthi izaphu eliwabulayo lwabantu ibe ihlezi la, induna ihlezi la, owabulala abantu bezaphu lamaNdebele labezipha ehlezi la, yikho lapho kungaqala khona indaba.
Ilunga ledale lephalamende usenator Nonhlanhla Mlotshwa uthi abadlula kikho kusasebuhlungu emdenini wabo labo bakhangelele ukwakha ilitshe lokukhumbula izihlobo zabo ezanyamalaliswa ngesikhathi sombhuqazwe.
Izani yankolodi ukhathazile lungu abamthathayo udade wabo kamama ugogo wami uMakhanya waze wahamba emhlabeni ukhathazi lokhu engakatshela ukuthi ungaphi. Ukhathazile was carrying a 3-month-old baby when she disappeared, yena lo babo mntwana.
Isakhamuzi seBhalakwe unkosikazi Sithembiso Dlamini uthi kubuhlungu ukuphila duze lengcwaba labantu abaningi abangaziwayo kibo.
Ngikhale zingaphakathi nembesi, ngiyakhala umalume ngoba kangikwazi ukuthi wayena.
Sehlulekile ukuxhumana lomnumzana Nick Mangwana, umabhalane omkhulu obona ngokwethulwa kwemibiko, kanye lomnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa, ngoba bebengadobhi omakhalekhukhwini. Sixhumane lelunga ledale lephalamende omela isigaba sephelandaba Chabalala, umnumzana Joseph Chuma, obike ukuba akunanto embi eyenziwe inhlanganiso ye-ibheshu likaZulu eBhalakwe Concentration Camp izolo. Umnangagwa okuthiwa waphatheka kumbhuqazi wegugurawundi usanda kukhulumisana lezinduna ngohlelo oluzaqhutshwa ebantwini lapho okuzabuzwa ngokwabehlela ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi. Abantu abaningi bathi uhlelo lolu alusoze luqhutshwe ngemfanelo. I-5 Brigade yabulala abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 emathebeleland le-Midlands kusukela ngomnyaka ka-1982 kusiyafika umnyaka ka-1985. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseBhalakwe, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kule nkampani yakwele China esebenzele Zimbabwe ehlawuliswe ifind yamadola aseMelika angamakhulu ayisikhombisa i-$700 ngumthethwandaba ngemva kokwethesa icala lokusebenzisa amagagasi okuxhumana ebulanjini be-internet awenkampani ye-Starlink, yona elokhu imelele ukuphiwa ilayisensi nguhulumende. Abachuchisi bathi iziphathamandla ze-Sandhill Mining Company esePindura zephule umthetho we-Postal and Telecommunications Act. I-Starlink inkampani yesizalwane seMelika umnumzana Elon Musk exhumanisa abantu nge-internet isebenzisa ubungcitshi bakulezi nsuku obe-satellite. Le nkampani siyafaka isicelo sokuthi ivunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni eZimbabwe kodwa uhulumende ukhanya ethatha isikhathi sakhe. I-Starlink siyaphiwa imvumo yokusebenza emazweni angomakhelwane afana le-Mozambique, Malawi, le-Zambia, lapho isizalwane ze-Zimbabwe ezithenga khona ama-dish lama-router okubamba amagagasi. Bakhona njalo abawathengisayo ngaphandle komthetho e-Zimbabwe. Lanxa inkampani yale-China le ibotshelwe ukusebenzisa i-intanethi ye-Starlink, icala elilotshwe ngabatshutshisi ngelokuthi itholakale ilo msakazo weradio ongala license. Sibuze igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole ukuthi uthini ngalolu daba.
Ngingathi chazo uyindatshana okade ukukhuluma ngendaba yena leyo, kodwa ukuthi i-statement engisibonileyo besinani sikhuluma ngokuthi abakho license as a radio, not i-internet. So angiyazi ukuthi i-relationship ye-radio le-internet ihamba njani. Kodwa kungasenani kulento engani iyaphazamisa ngendaba ye-Starlink ukuthi indawo engafuni ukuyi-reject eZimbabwe, ngoba nxa sikhangele i-internet esilayo yona leve likhona kathesi, i-internet engani iyaxegaxega. I-Starlink ungahamba kwamanye amazwe uthi uyayisebenzisa ungakhangela i-speed sayo, i-speed sibile esingani siyacaca. So sine-system yokuthi siprotecte khonokho esiyabe silakho, noma khonokho esiyabe silakho sizama ukuprotecta, kuyinto nje oyibonayo ukuthi hhayi laye kufuze kudonswe amasokisi kwamanye ama-internet providers esilawo nalawa.
Uyatsho ukuthi icala eletheswa linkampani ngelokutholakala isenza umsebenzi wokusakaza i-radio station ingelamvumo kahulumende, kodwa icala elikhona ngelokuthi linkampani ibisebenzisa i-internet service yenkampani le e-Starlink elokhe ingakaphiwa ilayisensi. Kungaba kuhamba njani khonapho? Livela ngaphi icala le-radio station le?
Well, angikwazi ukuthi amagqwetha ayo inkampani le avume njani ukuthi i-charge naleyo njengayona leyo ibe i-charge esetshenziswe ku-Starlink, ngoba kimi sibili liyana kayisiyo khonokho akade bekhuluma ngakho. Angina ama instructions ku-Starlink ukuthi ngithi ibanjwe ngendlela le kumbe ngendlela leyana, kodwa nje into engithe ngiyikhangele nje ngabona nganye into engani incwele.
Umphathi ntambo wezemali ubaba uMthuli Ncube sesike samuzwa esithi i-Starlink kumele iphiwe ilayisensi yokusebenza eZimbabwe, kodwa uhulumende ukhanya ethatha isikhathi sakhe. Kungaba kusenzakalani lapho?
Well, ngiyenge ngazi ukuthi uhulumende ucabangani, kodwa okungani into nje okungani uyabuyikhangele ukuthi liyabe zama ukuthi aprotecte wona la ama-internet providers esilawo. La ama-internet providers esilawo nalawa yiwe ngithi hayi ngama-internet providers aqhulayo. Kuyaxega, i-internet yabo iyaxega. So i-competition enjenge-Starlink, rest assured ukuthi ingangena. Konke lokho okunye okukhona lokhu nami nginje ngiyachiya, ngiyakuchiya ngeku-Starlink.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa lontungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Umongameli Mokgweetsi Masisi udla amalahle ngemva kokuba amalunga edalele ephalamende yelizwe lakhe esole imizamo yokuthi abeZimbabwe bangene kweleBotswana besebenzisa izithupha hathi ingwalo zamapasipoti. Intatheli izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHebron kweleBotswana.
Khuluma edale lephalamende ngolwesibili uMasisi uthe kuyayangisa okwenziwa amalunga edaleleli ngoba ikhandela phansi ilizwe kanye labantu beZimbabwe. Lokhu kuza ngesikhathi uMasisi ebhekane lamalunga edale lephalamende okwakuqala lokho kwakhulunywa ngemizamo yokuthi kubekwe eceleni kusetshenziswa kwengwalo zamapassport ezizalwane zakwele Zimbabwe leleBotswana nyakenye. Ubezonde egwane unwabu uMasisi edale lephalamende.
Ile haru ba le ba Namibia ha iskiri gwe khan hela ka gore ke ma Zimbabwe la ba khetola la ba nya
sidohlelo lofanayo le Namibia kodwa lizange litsho lutho. Lingabi lenzondo lobandlululo ngenxa yokuthi ngabantu beZimbabwe. Siyakwazi ukuthi inengi lenu khonapha liqhatshe abeZimbabwe okungekho emthethweni.
UMasisi ugcizelele ukuthi inhloso yokumisa kokusetshenziswa kwama-passport ikukhuthaza ukuthi abezimbabwe bangene eBotswana okusemthethweni ngoba kusaziwa ukuthi kibo ukuthola ugwalo lwe-passport kunzima njalo kuyadula. UMasisi okhulume kabanzi phezu kwalolu daba etshengisela ukufuthelana uthi abantu beBotswana kumele belahle umkhuba wabo wokhandela phansi abantu beZimbabwe.
Ukatsosa babatle etarosina go tsena mo pusong ga o ka tsena o tla ba kuba mme ebile bontsi ba lona le rutilwe ke maZimbabwe le rutilwe ke maZimbabwe
uma lingabafuni lizabaxotsha lina uma lingangena embusweni. Abanye benu khonapha bafundiswa ngabantu beZimbabwe njalo banezihlobo eZimbabwe kodwa khathesi selibambuluzela lizenza abangcono.
Omele idolobho leFrancis Town edalelwe ephalamente umnumzana Winter Mulutsi nguye othinte isiluku sabonelo lovu ngokuthi kungani uMasisi egijimisa ukuthi abantu beZimbabwe bengene obuningi ngokususa ukusetshenziswa kwengwalo zama-passport. UMulutsi uthe uma uhlelo lolu lungaphumelela kutsho ukuba uhulumente wakwe leBotswana usizanakelela kakhulu izizalwane zamazwe amabili esijwe kuqela leleZimbabwe.
Abajete njaka insiyana ami tautona etare likana
ngikhathazekile ngoba imali ephuma esikhwameni sikahulumende ayinyeke yasenela thina labantu beZimbabwe ngoba bezagcwala lapha.
Kodwa abanye abeZimbabwe leBotswana abafana lomnzana Cosmas Sibanda bancoma uMasisi ngokumanga kufisayo besithi abaluphikisayo loluhlelo kumele bancibilike.
Uyazama umongameli uMasisi khona aza lapho kungumkhumbulo omuhle.
Udaba lweZimbabwe yilo olusegudwini lufike edalele ephalamente yeBotswana ngesikhathi indlule iphakathi kokuhlaziya ukwabiwa kwemali yesizwe e-national budget yomnyaka ka-2024-2025. Noma nje kulabanye abaphikisa lolu hlelo lokusebenzisa isithupha konke kukhomba ukuthi luzaphumelela ngoba lufuqwa kuma-ofisi amazwe omabili aphezulu okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa kanye loMasisi. Ngingumqondisi Dube owendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Sokuludaba egudini okuzanywa ngabanye kubandla leZANU-PF abathi bafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni okwehlandla lesithathu i-third term. Isekelo sombuso welizwe siphawula ukuba umongameli engabusa okweminyaka elitshumi kumele engavunyelwa ukuncintisa kolunye ukhetho. Kodwa abeZANU-PF bakhanya befuna ukuguqula konke lokhu babise lo Mnangagwa esikhundleni aze aye kugoqanyawo. Abacubungule zemithetho abazimeleyo bathi iZANU-PF lakho ukuguqula iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe ezivimba uMnangagwa ukuncintisa, kodwa ibandla elibusayo libikwa lilakho ukusebenzisa iPhalamende ukuguqula iziqondiso lezi ngoba lilamalunga amaningi edaleleli. Kodwa kungani kalila bantu abeneleyo edalele Senate? Isekelo sombuso sikubeka sobala njalo ukuba kumele kwenziwe i-referendum ukuze kuguqulwe isekelo sombuso welizwe. Konke lokhu kusezandleni zebandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxa lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF. Lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo enhlanganiso ye-Freedom Alliance. Unkomo usungula lolu daba.
Umole ikhulunywe ngabane abakubandla beziphocela ngoba kade besemhlanganweni wethu webandla leZANU-PF ikuzikhulumela lokhuyana. Kodwa phela uma labo kule ndlela abayibonayo ukuthi nangu umongameli ukhokhela ngendlela enhle, labo bengamalunga ebandla balemvumo la ukuthi bathi ukuthi hayi madoda, ukubona njani ukuthi umongameli ngendlela adonsa ngayo adonse afike lapha, kumbe uma i-constitution yethu isivumela iyamvumela ukuthi simfake lapha, asihlochala leliyana ngumbono. Kodwa kubandla leZANU-PF akukahlalwa phansi ukuthi singathi ukukhulunywa ngakho into esesingaxoxa ngayo, yinto nje umuntu abantu abazi-expresselayo. Kodwa sibe siyithatha ukuthi nxa abantu bebandla leZANU-PF bekubonta ukuqakathekile ukuthi kube ngaleyo ndlela, akula nto bavimbelayo ngoba nxa i-constitution ibavumela kufanele bakwenze.
Khonapho-ke baba Nkomo, siyakuzwa kakhulu, siyakubaba Ncube. Ncube uyamuzwa uyakhuluma lapha, kodwa siyakwazi vele kungaqala abatsha besithi umongameli bamfuna ilizwe lonke ukuthi hayi lathi siyamsekela kuqhubeke kunjalo icine kuyela futhi nalithini ngakhona
lokhu kungumhlolo kodwa ongamangalisiyo babuduli inyoka iyatshengisa ukuthi ikhasi lawo lelebilikuyo ngelinjani ikhipha ibuyela khona pana kumgaku umgaku ukhitshwa nje ngendlela efana layo naleyo njalo ethunywa njengoba sibezwa bekhuluma la abakhulumileyo ayiqali inkulumo le babudube bayathunywa labana bona babasha kuthiwe hambani liye kuthi bebesenza njalo kumgabe kuthiwe hayi kuthiwe umama lo baba kabangene babe yisikhundla yakhumbula uGrace Mgabe esiba nguwe uyimesli oba ngumkhokheli yinto vele eyezana bathunyiwe bona bana ba njalo bazancintisana lo lalo efuna ukuthi kuthiwe lami ngikhonapha bese ngisiza kuba kudube uba kunkomo kanti umuntu esikhundleni uphuma ngoba ezondwa kumbe uphuma ngoba isikhathi sakhe sesifikile iyekelani baba unkomo ukwenza izinto ngendlela e-wrong lenza engathi liyalungisa izinto zenze zokubusa likhipha umgane kodwa lihamba ngenyathelo likamgabe lwayana okuyinto embi kakhulu ezilayo lingabantu abadala yenzanini indlela into ngendlela eqondileyo oba umohati ngabantu abadala laba ngeke bayekhuluma ixoxo kaligijimi nje egumeni kungelanto ekhona kukhona okukhona okubi elizama ukukupheka
yes ubamba umlomo babankomo hayi lapho ungani uyaphosa zima ubaba uNcube
yeah ubaba uNcube into engamtshela ngayo ukuthi baba Ncube isililo sakoNcube asikhalwa kuNkomo lapha sikhuluma thina izinto zethu njengeZANU-PF ezibonakalwa zifuna ngabantu beZANU-PF ayikhona ezifunwa i-Freedom Alliance kumbe ubani thina i-constitution yethu nayo sivumela thina asibuzi komunye umuntu sibuzana singama-comrades ukuthi lapha sikubona njani ukuthi wena suzabe ukuthi kwena ngabe lithelathi lathi lathi ususitela singu-refri njengobani ngoba kanti libandla esikhuluma ngalo libandla elinama-supporters libandla elinabalandeli yibo abakufunayo imajority and uma bethe bakufuna yikho khonoko okuzaha okuzayenzakala singatshelwa ngobani uthi yenzane kanje thina ibandla ezanu-PF ama-members yitho ofanele sivumelane kukho kodwa omunye umuntu umangasiwo wethu wena ungakuzwisisa ukuthi uhamba njani awufanange ukuhluphe yikho nje ukuthi isililo sakoNcube masingakhalwa kwenkomo
Ncube nantudaba
iye kuyadanisa kakhulu ukuzwa abantu bekhuluma njengoba uNkomo into angayinazeleli ubaba uNkomo yikuthi njengoba ekhuluma ngokuthi isililo ngesako zanu ayisiso sako Freedom Alliance khona kuyana abakwenzayo umthelela wakho vele mubi kakhulu ngoba masikhuluma ngomnanga kwasikhuluma ngomuntu ongupresident welizwe osefuna ukuthi abuse loba usengakutshintsha ngoba ngiyamuzwa ngathi uhamba ngohlangothi lokuthi ade hayi ngokwezanu kuphela ayisikho kwezanu kuphela ngicabanga ukuthi umbusazwe uzwisisa kahle ubaba uNkomo yikho vele iveni nxa kuyikuthi umuntu awukho ebandleni lakhe kodwa liyamkhangela ukuthi umuntu lo lisikhundla alaso yisikhundla esilomthelela kuye wonke umuntu oyabe ekhona so into le abayenzayo loba bengayitshintsha bathi bathi kuzanu then ozabe esiba ngupresident welizwe esezanu khona ukuzanu kwapana abe sedonswa ngamatomu yini edonswa ngumnangaka akuvumi khonokho kwinto lokho u-2017 ubesenzelwayo ngomunye umbuzo omkhulu walo nxa kufuneka izinto zenzakale ngendlela naleyana ezazisenzakala ngayo
ye baba Nkomo sazamuza umongameli lapha esithi yena kungaphela isikhathi sakhe uyasuka kuphela ngoba wayengalasifiso zokuthi athatha
athi into emanisayo anti lapha sikhuluma ngephathi eyokhulumayo athi kuzangenwa phela kuma-elections yalezokukhethwa why abantu besesaba bayakwazi ukuthi abanama-supporters
lapha lizwe umnumzana Malaki Nkomo olilunga lebandla leZANU-PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ebexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Lanxa sekusele insuku ezilutshwana ukuthi uhulumende weMelika avalwe ngenxa yokungavumelani kwamalunga amabandla ezombusazwe amadala omabili awephalamende ele the House lele Senate alokhu ekukhefu. Abanye basola osomlomo wedalele the House umnumzana Mike Johnson owama-Republicans ngokwehluleka ukukhokhela. okuningi okubangela ukuthi amabandla omabili engavumelani okubalisa ukwabelwa kwemali yokuphathisa le-Ukraine okunyelele Israel ukuhabela imali yokuphathisa emngceleni welemelika lele-Mexico lokunye. Indleko zikahulumende kumele zabelwe imali kungakedlula umhlaka 8 wenyanga ezayo kambimbitho. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxela olandela ezombusazwe lemelika umnumzana Tim Moringai.
Hayi, into leyi partial budget or ukuthi ibudget lingaphumi. Siyabona ukuthi mase sifika kuma elections ma upresident engasowe party yona leyo engathi ayikhokhela iCongress kuyaba lo ngathi akuyadonselana ngendaba zebudget, ngoba siyakwazi ukuthi ama budget ramifications or ukuthi ama situations angkhona azaphuma njani bayabefuna ukuthi ilizwe lingaphumeleli or lingahambi phambili ngendaba zama programs ayefakwe ngupresident. So kathesi siyabona ukuthi Republican Party yiyo elawo amakhiye Congress and ama-Democrats ale-Senate. So khonapho ukuthi i-budget ingaphumi ikuthi balimaze ama-chances kamongameli uBiden for November's election.
Ngokubona kwakho kuza kuphumelela yini ukuthi kugcine kusiba le-budget njengoba sibona ukubana sokuzabala lokho kuthiwa i-partial shutdown?
I-Republican Party so i-Republican Party liyane seyaziyo yakudala ama-principles lani. Le isiyi-party ka-Trump. So khonokho kufuneka ngu-Trump konke kwaba kwenzayo. Siyabona ukuthi u-chairperson or u-chairlady we-Republican committee ama-elections laye wachiya isihlalo ngendaba zona lezi ukuthi wayengafuni ukuyenza khona okwakufunwa ngubaba u-Trump. Ukuthi i-partial shutdown lei is a very big distraction ngendaba zema economic results, because siyakwazi ukuthi okwakathesi ama economy ya America ingantwa isi on the recovery bakhuluma nge stock exchange S&P lani lama economic indicators le unemployment yesifike duzane kwabo 3% khonapho umongameli Biden ngena yayichaya kuma 10%. So khonoko yiko ngantu asokuncedisa ukuba le re-election mode kamnumzana uBiden.
Umnumzana Tim Moringai ngolandela ezombusazwe lemelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseOhio khonapha kwelemelika. Okwamanje wothi size imbono yabanye benu linabalaleli beStudio 7.
Studio 7 salibonani livu kanjani labalaleli? Abalandeli bakachamisa babonisa obala ukuthi bona vele bangahambela uchava enyangeni bayomthakatha. Sebe ethangathi ngabathakathi abalandeli bakachamisa. Okwamanje uchamisa uyedwa akhala dendai bithi Welshman Ncube Jobskala. Kanti laba kade bekhala ngokuthi Jobskala bangaphi? Angithi liyakubona ukuthi uJobs kalothe mayeziphumele ejele wahlukana loChamisa ngoba uyabona ukuthi uChamisa kalangqo. Hayi, abasalandela uChamisa angazi ukuthi umdlwane uzothungulula nini. Yabo
Studio 7 salibonani, salibonani basaka, salibonani basakazi. Ncube okhulumayo, Gerald Dobuya esigodini Zimbabwe. Into engiyibonayo mina ukuthi uChamisa la ayakhona as long as engasoze ayenze iCongress lelo bandla azaliqala, ayikho into azayenza. Azafika ama-elections lo myaka kuzaba something. UChamisa kumele ayenze iCongress iparty ibe lamastrata.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 nebesipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Sixoxa labesifazana ukuza imibono yabo ngenhlelo zokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane wepolio osungule elizweni ngayenaliviki. Singakehlukahlini wothi size ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba we-Supreme Court usukhiphe kuluhlu lwawo udaba lamalunga we-CCC aphikisa amandla okubaxoshisa edale lephalamende akamnumzana Sengezo Tshabangu ozithi ungunobhala webandla leli. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngesithi ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.